kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ku 4 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi eHarare lithini lokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela ukubekhona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance.
Uthatha omunye wangkhona akade la ethathwe izolo bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale nama-human rights lawyers, wayophenduka kwakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ukhokhela ibandla le-MDC Alliance sithi namhla baqhubekele phambili ngembuthano yokuphikisa impumela yalolu khetho.
Kule program eningi kakhulu upresident namsithole ehlangana lenhlangothi zebandla lakhe ezithiyeneyo wahlala nabantu abathiyeneyo wenzela ukuthi sidala lo khetho lolo.
Lithiye indlebe sizaxoxalo nkosikazi Zithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi nodedalele ephalamende kanye lomnumzana Dumiso Dabengwa isiphathamandla sezapho. Iningi eHarare lithini lokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela okubekhona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele-MDC Alliance. Umongameli Emerson Nangagwa weZANU-PF nguye onqobe umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa umanyano lo uthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyezek kanye lebandla leZANU-PF baxolibezele kulolu khetho. Amasotsha lamapholisa abikwa betshaya abantu endaweni ezibalisa iChitungwiza, iGlenview, iGlenora, iButiriro, iTsivarasekwa lezinye indawo. Lokho kwenzakala umnumzana Gift Mdisi igqwetha elimela abantu abedlula amachumi amabili lambili ababotshiweyo ngemva kokutshengisela ngempumela yokhetho esithi bakhangelele ukumiswa phambi kukamantshi emthethwandaba eHarare ngomvulo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lomnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga le-MDC Alliance.
Ngapha umumo kawukabi kahle ngoba every day usukusela mhlano kuyana mhla ka-1 sithi ntambama kwangukhona amasotsha akhona every day emalokishini etshaya abantu ababonakala bezihambela.
Kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo?
Right, izolo vele kutshayiwe abantu emabhawa ezitridini abaphungu bonakala bephungu ihambela okutho ukuthi kathesi awusakhululekanga ukubonakala uhamba as from 6 o'clock as long ilanga seliphumila kuyinkinga. Kinga is iqalisela ngo-6 o'clock sokufika ntambama every day.
Liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo?
Isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela otherwise likonona ngendaba za-election ubukhoma akwenzileyo. Abantu lakathesi besesaba bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphela nini uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-action lawa angakabi khona ngoba sokufikile kwadlula asilani lakho lokhu kunye okwenzakalayo okwethu esakwenzayo yikuzivotela uvotela umuntu esifunayo.
Laba babochiweyo ke selike lababona njalo kwenzakala.
Kukhanya kulabantu abaningi ababochiweyo. Labantu abangenelwa ezindlini becatshanyela ukuthi ngabantu ababe khona. Akade khona bazongifuka ukuthatha omunye wangkhona akade lake ethathwe izolo. Bambisa bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale nama human rights lawyers wayophenduka. Wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezitshiyeneyo. Abathanyela ukuthi yibanye ngabanye abasebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo insuku eziphelileyo mhlaka 1. Igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu abaningi abakhona ngale lekade lihambela lo muntu osephumileyo.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda kunqoba kukhetho lokudinga ukansila weZivarasekwa eHarare elilunga leMDC Alliance. Ukusenjalo isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla leMDCT kanye lomanyano weMDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lamuhla baqhubekele phambili ngembuthano yokulungiselela ukuphikisa impumela yokhetho.
Kule program training kakhulu. President uthole ehlangana lenhlangothi zebandla lakhe ezijiyeneyo, wahlana nabantu abajiyeneyo elungiselela ukuthi izinto ezijiyeneyo ezifanele ukulungiswa ukwenzela ukuthi udaba lokhetho lulungiswe.
Yibaphi labade behlangana labo? Bengabe bengeza zomthetho yini? Amabandleni kungezelela njani kumzabalazwe
lwenzayo? Udibole khona ngalokuthi sibonise ukuthi abantu bebutho namapholisa ikakhulu abavela ku-presidential guard bebebhizi izolo namhlanje beqhathamela abantu be-MDC abacatshangelwa ukuthi baqakathekile kwinhlelo zebandla. Ngakho-ke abantu akade behlangana no-president namhlanje ngeke sibafake obala ngoba sebe sibafake engozini ukuthi sebengathola nje bevalelwe.
Abanye bebebuza njalo ukuthi wona ama-V11 forms lawana lilawo wonke yini elifuna ukuthi liwaqhube phambili ukuthi lilethe bofakazi benu?
Ama-V11 forms lama-V23 kanjalo ngasiwo aqhutshwa phambili kangaka nxa yokuthi mhlawumbe kudingwa isitengiselo sokuthi kube nokungathembeki kubandla lezek. Okudingakalayo mpelampela yikuthi sithathe iinumber zezek zicutshungulwe ngabantu abazimele bodwa ukuthi zona zodwa nxa uzihlanganisa zile mpumela eminjani, ngoba kumgqeki ukuthi impumela yazo zayikho egcekeni nxa ungazifaka kahle kahle.
Kusasa liyabe lisenzani? Ngomvulo liyabe lisenzani?
Ngifuna ukuthi ngixwayise ukuthi udaba lokuya ema-court ayisilo olumqoka kumbe ayisilo lodwa oluzenziwa ngu-president Nelson Chamisa kumbali wenzayo. Kunezinto ezingazenzayo ezizasiza ukuthi kube nempumela enhle, njalo abantu bebafanele bahlale belungiselele njengoba bethile izolo ukuthi ba-defend ivoti yabo ngendlela efaneleyo.
Indlela lezo ungazibetha ngamagama?
Ngeke ngibe ngisatsho. Njengoba lo president la ithile izolo emhlanganweni wathi ukuthi hayi, nxa wena ulamaplani akho ama-strategy akho kungaba kungasentwenhle ukuthi uhambe wakhuluma ngokusenza ukuthi nalabo abangakwelinye icele balungiselele.
Esingathi linyathelo lokuqala, i-first step elizayithatha ingabe inini phakathi kweviki ezayo?
Vele kaphesi wonke ama-steps ofanele athathe eseqalile nje. Angazi ukuthi engaqala ukubonakala emphakathini yiphi, kodwa zinenge into ezenziwa ngu-president Nelson Chamisa eseziqalile njengoba kuwonke.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance. Asizweni umbono kamnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF ngalolu daba.
Ikebe sikukhangele lesibini, kuyajabulisa ngoba iprogramu yethu singeye-economy yelizwe ovuselela i-economy. Ngamunye phela umuntu waphikade ikade lento kumele zizwe yiphathi ngumongameli, so wazilisa izinto zakhe zonke ukuthi uvusele i-economy kwezanu wenza konke wakulisa ekhadini lathi sithithe ebantwini.
I-MDC Alliance iyaphikisa ukuthi unqobile.
Even ebhoreni anto wawuzivela yiphi itim yonke itim edliwe ithi sichiliwe. Into eyenzakala yile ukuthi ama iphathi yonke with ama polling agents kulama V11 forms amafika zonke lana asuka kuma polling stations wonke la lamafi lami nginjani kwandliwe ngiyakwazi ndliwe njani lawo amaphepha khona wonke asayinwe ngama party zonke sinathanda ukukhuluma ngama classes ama peasants avotele zani PF ama workers abayivotela ngizani PF ikubona izani PF kuma towns dliwe and izizathu zikhe kuma majority abantu ayisebenzi. So abantu bonke babelieve ukuthi izani PF yenza bengasebenza emadorobheni and abemakhaya ngalokho okwenzakalayo abakuncedayo ngabantu bayiphathi bayavote baphize inkomo abaphiwane so kibo akulasizathu sokungavoteli izani PF lobhelole sivatho singavoteli izani PF yiwe ukuthi bathi abatholi msebenzi and eqinisa ukuthi time cause kuzashintsha.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee kubandla lezanu PF, sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fubengula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fubengula.
Namhla kweziphathelane lemaphandleni siza kuzwa ukuthi intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulelani ikakhulu ngodaba lokuvota kwabantu abakulezi zigaba.
Abantu baveze imibono yabo ehlukile ngokunqoba kukhetho emaphandleni kukamongameli Mnangagwa lebandla lakhe elezanu PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba akumangalisi ukunqoba kwebandla elibusayo emaphandleni.
Kakulanto emangalisayo kikho lokho, kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le abevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba zinengi, okubalelwayo ukuthini kukhona abayithandayo izanu PF, kukhona abayikholwayo, kukhona mhlawumbe abayesabayo, kukhona njalo abangabe bezuzokuthile kiyo. Kodwa esikubonayo ukuthi akusela into emangalisayo kikho, kuyinto nje vele isisenzakala abantu beyivotela izanu PF khona lapha kwelamaNdebele.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi emakhaya abantu bethuselwe njalo lenkokheli zomdabu ziphathekile ekukhankaseleni ibandla elibusayo besethusela uZulu.
Abantu bemakhaya lokhu bethithibele ngemva kwethi le history embi yama-elections lapho kwethuselwa khona abantu njalo bechawa ukuze bengene elayinini eyabidingakala. Silama-chiefs ayesethusela abantu, ekomanda abantu eminyakeni edlulileyo. Lakadesi kwenzakele sibe lama-reports endaweni eziningi. Njalo sila abantu abayethuselwayo ukubana kumele bevote ngendlela ethize. Ayekela kukhona okuzenzakala kibo, lakade sibela ama-reports anjalo. So abantu bemakhaya akusimangalisi ukuthi bavotele lo abavoteleyo ngendlela abavote ngayo, ngoba kuhlala kusenzakala ukuthi bayethuselwa beze befume ukwenza ngendlela yena le abayebethelwa ngayo. So aso into esimangalisayo njalo besivele sisazi ukuthi kuzenzakala ngaleyo ndlela. Kuze kufike esikhathini sokuthi abantu bemakhaya bayafundiswa bebekwazi ukuthi amalungelo abo ami njani, njalo akulamu ozayenelisa ukubakwazi ukuthi bavote njani.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane loMaphosa ethi izakhamizi zithithibele emakhaya.
Endaweni zasemakhaya ZANU-PF government iyethusela abantu kwesinye isikhathi besebenzisa abantu abanjengabo sobhuku lezinduna bebatshela ukuthi nxa bengasavotelanga leli bandla lezanu-PF bazaxotshwa lapho abahlala khona. Kakhulu lonyaka sikhangele kakhulu abantu abahlala emaplazini bayethuselwe kakhulu. Sibonile lezanu futhi njalo iholisa abantu ogoqela inhlanyelo ofertilizer lo mumbu lokunye kwaze kwaba zinsuku ezithathela lapho abantu akade bezavuka khona bevota. So ke thina nxa sikhangele njengeMthwakazi Republic Party sithola ukuthi ukhetho lolu loba nje uMnangagwa ezamile ukubiza aba observers esingathi ngabe international community la kubo SADC, lokhana bekuyikwenzela ukuthi abekwazi ukuvala abantu amehlo sinanzelela ukuthi ungene ngekhulu last year ngoNovember ubefuna ukulegitimize ubukhokheli bakhe sesingathina okwakathesi kuthiwe uvotelwe ngabantu yena lokhu ekwenza kuyikuthi uvala iku government yakhe ekade ingekho emthethweni ngokunjalo ke thina sithi hayi umnangagwa engaqhubeke busa ngendlela yokuthatha utshelwe ngabantu ukhethwe ngabantu kodwa sikwaziyo ukuthi akula muntu omkhethileyo njengenhlala yenza iZANU PF isukwenzile futhi yikuthola ukuthi bebekwazi bona ukuthi lesi sikhathi sakathesi abayi kungena embusweni kodwa bazama ke ngendlela zonke ukuthi benze sekungani abantu bayabathanda njalo babavotele njalo umbuzo wami omkhulu ukuthi nxa kade beqinisile ukuthi bawinile lokho esikubone bekwenze eHarare kuyini lapho esizabona khona bebulala abantu mhlawumbe esizwa kuthiwa bangabathathu kumbube ngendlula inani lelo kuyasitshengisela ke ukuthi hayi asoqiniso ukuthi ukhetho lolu belu free and fair njalo leyi bekuyikwindlela yokubamba ama international observers lomhlaba wonke jikelele ukuthi kuthi hayi uEmerson Mnangagwa ungcono kulo Robert Mugabe kodwa thina sithi lezi zimpila zantabanye
kobulawayo iZANU PF ithole isihlalo sedalela eParliamente esebulawayo South kuphela emaphandleni ibandla elibusayo eleZANU PF linqobe okumangalisayo abaningi abathi ababoni uZulu wasemhlubulweni emandebeleni evotela lelibandla kangaka bona ababevele besola ukuthi uMnangagwa waphatheka kumbhuqazo owegugura undi lapho abalahlekelwa izihlobo eziningi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampaba fobembula.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichane lendaba lapho axoxa lomnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu ngokuphathelane lokhetho olusanda ukwedlula.
Libone njani impumela yokhetho lolo lwedlule?
Ukhetho ngalokhu engakubonayo lokuzwa kwami beluhambe kuhle ngokuthula awuzange kube lo msindo ukhetho lwaze lwaphela sithe sesiqalisa ukuzwa impumela yakhona ukuthi ihambe njani lapha esiqale khona ukunanzelela ukuthi hayi ungathi sokulo kunzima ngokuqala indlela abezeki angathi bekhuluma ngayo batho bathi bona ama-results azaphuma ngesikhathi singaka awuqala weqe angabi khona lokuphuza kwabo aze abuye sokusiya ekugcineni kwesikhathi abaphiwa ngaso ukuthi bakhuphe impumela amavoti sezwa sokungathi bayaqhanqatha indlela abakhuluma ngayo ngokuqala basitshengisa ukuthi abantu abavotayo bekuyi almost 72-75% eyabantu abaregister ukuvota kodwa kuthe ngelanga sokuphiwa i-presidential result yamavoti kwazozwakala sokuthiwa i-percentage yakhona isikhwelile isukuma 80-85% wasimangalisa ukuthi kanti njengobana abantu babebaliwe from the polling stations kwabhalanswa wonke ama-result ema-polling stations kanti laba abanye inani lalaba asebengezelele sebengabavela ngaphi kwabanye kwethu kwasuka basobala ukuthi hayi lapha sokule nto engahambanga kuhle kumele ukuthi siyilalele size sizwe i-final announcement e-presidential vote lakathesi ithe isiphuma i-final announcement ye-vote watholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kuma-vote wamthiya uChamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsho lutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa amavoti la asengezelelwe athatha engezelelwa uMnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Mamafitshane, kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo?
Kakhulu sibona engathi ube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benanzelela ukuthi iZANU PF ithole izihlalo eziningi ephalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele uMnangagwa.
Yesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhethwa?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Yebo-ke, lingakhohlwa ukuthi lilakho ukulalela indaba zenu wona lo umsakazo we-Studio 7 kumakakasi awe 909 AM 15295 laku 17820 shortwave kusukela ngo-3 o'clock kusiya ku-5 o'clock PM lapho esiyabe kule Facebook Live ku-VOA Ndebele. Njalo liyenelisa njalo ukuya kumsakazo wethu evele siwethula nsuku zonke ngalona leli ihola. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, yena onqobe kukhetho lokudinga omela iNkayi North edalela ephalamende engowebandla leZANU PF njalo engumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo ma.
Ye, siyabona ukuthi ukhetho solubuyile lwedlula njalo unqobile lapho eNkayi North. Ngathi kuhambe njani njalo bekulula yini uhambo lolo?
Hayi, kuhambe kuhle kakhulu. Uhambo lwakhona belungelula ngoba lapha obaba bebengu-9 umama ngimi ngedwa, okusho ukuthi ngincintisana labo baba bamanye amaphathi singu-9 kodwa-ke ngabanqoba bonke bengu-8 obaba lapho.
Lapho eNkayi ubulenhlelo zakho sake saxoxa kulona lolu hlelo, lenhlelo zakho awuziqhuba khona ngaphezemfundo lokunye nje okuthiyeneyo, izaphumelela yini njalo uyaqhubeka ngazo kumbe kukhona ezinye ezintsha?
Hayi, yize zangiwinisayo ngoba iNkayi lapho uyikhangela ngeyinye yama districts aphansi kakhulu. Ngathi ngiqalisa mina ukuba ngu-MP khona ngale ngathola ukuthi kwakungela ama secondary schools alabo form 6 ngaphandle kwehlangabeza lempumelelo, only 2. Khathesi sengivake ama secondary schools njalo amkulu kwakulama ward angalama secondary school ubona ukuthi umntwana uzasuka ewardini siya kwenye ward ehamba 15 kilometers esikhathini 20 kilometers. So sengafaka isecondary school emawardini wonke engu-14. Akwamanye amawardi ngenxa yedistance ngafaka ama-secondary schools amabili. Njengoba ningakhangela kuward 1 sengifake enye i-secondary school ngenxa yeonhambo. Lakuward 8 sengifake enye i-secondary school kuward 12 sokulama-secondary school angu-2. Khonokho kuyangithabisa kakhulu ngoba okutsho ukuthi endimeni ukuthi sihlale sikomplaine ukuthi abantu beMpumalanga bayasithathela imisebenzi, bayasinationalize. Lathi ngakubona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi asifundise nabantwana labo bangene ku-mainstream and play their role ku-mainstream. Singaze sabathatha abantwana sibathwadike ezicukwini bayibelusa inkomo. Leso sithi lapha sesikhampena sibese sibadakisa umsebenzi ube ngokukomplaina. Khathe sengikhuluma song labantwana abayi-62 embafundisayo enkaya, abayi-31 basema-universities lema-colleges. Angithi wabona abantwana labana bephuma laphana e-college le-university, abanye benza i-engineering, abanye ngama-teacher, abanye benza i-animal husbandry, abanye benza i-agriculture, abanye benza i-science, abanye benza i-economics. Sebephuma laphana singilelizwi elokuthi wena cheda ngoba kulomntwana walapha ofundileyo. Kodwa uma ngelaye umntwana wokufaka khona pha angila right yokukhupha umntwana womunye umuntu owazifundisela ngumama wakhe. So lam njengo MP ngileshu ukuthi next year abazasuka ku form 6 besiya ema universities ngiyabe sengile at least 50 engibaziyo ukuthi namba besuka laphana bazathuthukisa isigaba sakibo. Mina kangifuni ukukhuluma nokuthothoza abanye abantu kungelalutho endluphethe ezandleni. Bese sikhuluma futhi ngamakliniki. Uzathola ukuthi kulama-ward futhi amaningi enkaya angalamakliniki. Khathesi campaign yami ngeyokuthi every ward kumele ibe le-clinic. Ama-councillors siwinile wonke ama-ward ngesiphandle kweyi-1. So iloko zayami number 1 ukuthi ukhansela ongela clinic kaqahla i-apply kube le clinic.
Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabonga ma.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi North edalele parliament, yena engowebandla lezanu PF njalo engumphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Yebo ke, sizaqhubekela phambili ngalingxoxo kulona lolu hlelo lapho esiza kuzwa okuningi ngehlelo zikankosikazi Nyoni kanye lembono yakhe ngabesifazana abancintisileyo kulolu khetho lonyaka. Rare ngithi lokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasocha lokhe echaya abantu. Njalo kansela weTivarasekwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi mhlawumbe baningi abantu ababotshiweyo abedlula amachumi amabili. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.